Isiqhubekela phambili sixoxa le nduna kaZulu uNhlanhlama Ngwentiweni.
Isizwe sakithi sigcwele izizwe eziningi phakathi. Ngesilungu national nations, isizwe sigcwele izizwe phakathi. Labo abakomambo, labo abakomoyo, nxa bona befisa ukuthi hayi impande yethu sesiyigebhile esuka khonale kumambo yaze yofika lapha namhlanje. Inkaba iwela laphana egumini leliyana. Kuhle, akulankinga ngakho, asivimbeli muntu. Nakho nxa amatonga besitsho njalo kuhle, amavenda kuhle, bonke kuhle nxa bebona ukuthi hayi nxa sigebhile impande zethu zithutha lapha, zithutha lapha. Thina sikhokhela ukuthi izizwe zonke ziphefumule. Ziphefumule ngoba khathesi impi siphelile, kuthiwa yi-independence. Yikho ke asilankinga lakho. Yikho ke nxa uMike Moyo esithi hayi komoyo bakhethe mina lapha bangigcoba benza konke lokhu, hayi ngokwabo umndweni uyabengena njani komoyo?
Ubulelani lo bhongela Khumalo, siyabona umuntu wagcotshwa ngamakhumalo sibili ukuthi abe yinkosi. Kodwa kulobaba uRaphael Khumalo laye uthi laye yinkosi, kube sizobuya noPeter Zwide Kalanga laye uthi yinkosi. Kume njani khonapho ke nduna nkulu?
Hayi lapha Thembo baba Dube, hayi indaba icacile, sesayiqeda leyo, sokusele nje amalahle nje amancane ncane. Ubayethi wethu sekhona uBulelani lo Bhengula Khumalo, le into yaqedwa ngabakuKhumalo, bayiqeda bonke sebebizene, bahlala phansi bakhuluma bacungulula, badlulisa iminyaka ngaze embili emithathu lokho beyicungulula. Bathi sebeqedile lokho bayibhodla kithi emakhosini ukuthi makhosi, thina egumeni lethu sithola ithole leli. Thina makhosi okwethu yikuvuma ngoba asoze singene egumeni lakoKhumalo, yinto yakoKhumalo. Yikho ke isiqediwe. Kodwa lezi ezinye inkunzi ezingaphandle ezazifisa uRaphael baseceleni, uPeter Zwide baseceleni, indaba isiqediwe njalo. Yikho libona singazidubi kangako ngabo ngoba indaba isicacile, isime ngendlela eqondileyo. And nakho ukufakaza khonokho, sengikhaphe inkosi yakithi endaweni eziningi, ngatsho ukuthi safika khona le Blantyre Malawi, sicelwe United Nations Women's Discussion Forum, labo bambiza inkosi, bambiza inkosi. Lapho eKenya bambiza inkosi, lakho eSouth bambiza inkosi, lakho eKapa bambiza inkosi. Yikho ke hayi indaba isiphelile lapho, lapho nje yikuqondisa indaba kuphela.
Singathi manje kuyaphetha ngani laba belokhu besithi labo bazinkosi?
Hayi lokhu kuzaphetha babadube ukuthi inkosi yakithi singathola ithuba yena izinto sezilungile siyilethe koBulawayo. Ezinye izinto mntu omdala kudinga ukuthi uzibambe ngamakhanda, ezinye izinto nje uyayenza ubona umuntu ezinuka amakhwapha egoqa umsila engene phakathi esigodlweni. Hayi into elula kakhulu, akulonto enkulu esingayitsho.
Abanye bathi inkosi iyafunakala, abanye bathi ayifunakali. So ukuba le nkosi kuthoni babantuweni ukuqondisa abantu khona?
Hayi mahlabe zulu bantu benkosi, inkosi ilifa lenu. Nxa sikhuluma ngenkosi kathesi, asikhulume ngenkosi leyana yakudaladala ukuthi ma inkosi ingavuka namhlanje ithi kumbizo ayihlome madoda impi iqalise. Hayi asonkosi enjalo. Inkosi esikhuluma ngayo yinkosi okuthiwa ngama-English i-constitutional monarchy, i-head of abantu khonaphana. Ihlala khonaphana ngoba nxa ngihlezi lapha mina njengemdlala induna, ngiyangikhuluma kini ngisithi bakwethu nginqunu ngoba ngiyakwazi ukuthi umkhokheli wami kakho, kulomkhokheli wami phezu kwami inkosi yami kakho. Kumele sigcwalise umlando lo, isihlalo sakhe lokhu sisihlezi khonaphana silungise izinto zonke. And lakho nxa kungaba njalo kuyageleza phansi, kungena amakhosini wonke, wonke abakhokheli ezomdabuko bangene phakathi. And lakho nxa kume kahle labo abaphethe ezomdabuko beme kahle, bazavikela abantu nxa ezombangazo sezitshila lapha lalapha 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 bamela abantu ukuthi hayi cabangani futhi lina bomba ngazi alibona ukuthi abantu balamba la benza njalo banje njalo yikho ke inkosi yadingakala kakhulu 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 kazi
hayi udaba lwedluma lapha okwalamhlanje besixoxa lenduna kaZulu uNhlanhla Mangwendi weni lalelani ngeviki ezayo siqhubeka phambili sixoxa lenduna kaZulu.